Tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ka 31 Mbimbitho 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kubikwa kulezi dumbu zabantu ezathathwa ngamanzi ezulu lesiphepho cyclone Idai eManicaland ezingamachumi ayithoba minwembili ezitholakale eMozambique. Kambe kungaba kuhambe njani ukuthi ukansila webandla lezanu PF anqobe kukhetho olwenziwe kobulawayo izolo?
Yiko ungananzelela uthi bolwe laphana abantu bahambe bayavota ngabantu abalithwana. Lokho khuluma iziningi.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Kubikwa kulezi dumbu zabantu abathathwa ngamanzi ezulu lesiphepho cyclone Idai eManicaland abangamachumi ayithoba minwembili ezatholakala eMozambique. Lokhu kutsho ukuthi asebebhubhe kulingozi yezulu sebesiyafika amakhulu amathathu i-300 eZimbabwe. Kunjalo nje umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthi amazatholakala bephambula uncedo oluphiwa abehlelwe ingozi yezulu lesiphepho leli bazajeziswa kanzima. Ukunqoba kwelunga lebandla lezanu PF umnumzana Kidwell Mujuru kukhetho lokudinga ukansila ka ward 28 kobulawayo eCowdery Park okwenziwe izolo bekuvele kukhangelelwe ngabanengi kulandela ukumelwa ngamalunga amabili okwenziwe libandla leMDC. Kodwa impumela yokhetho itshengisa ukuthi lanxa abamele iMDC unkosazana nomagugu mloyi lomnumzana Colette Ndlovu bengahlanganisa amavoti abo bobabili awaneli ukuthi ngabe benqobe uMjuru. Kodwa ezinye ingcwethi zithi ibandla lezanu PF lingazitshaya isifuba ngoba inani labantu abavotileyo eledlula kancane inkulungwane ezimbili 2000 isigaba seCowdery Park silabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amachumi amabili lantathu i-23,000. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla sezanu PF umnumzana Joseph Chuma ukuze sizwe ukuthi bamukele njani impumela yalolu khetho.
Okokuqala ngibela ngithale ihlombe ibandla lezanu PF, ngithale ihlombe ukansela omutsha ongeneyo uComrade Kidwell Mujuru, ngithale ihlombe abantu beCowdery Park abaphaphamileyo babona ingozi ababesezifakiyo ngemva kobana babe silahlile kuqala bavotela iqembu le-MDC Alliance. Kuhle nxa umuntu angabona imistake yakhe ayikorrekthe njengalokho sokwenze nabahlali beCowdery Park. Ngibona nganto sizabona umehluko in terms of udivelopela kuthuthuka endaweni lana eCowdery Park kuba kube yinto enhle kakhulu.
Singathi ukuphumelela kwebandla lezanu PF kumbe yikuthi abantu ababuyanga bazovota ngobuningi babo njalo ibandla leMDC belifake amalunga amabili?
Ibandla leMDC belifake amalunga amabili silile, kodwa ungabala unga-eda inumbers zabo bobabili ini kazifiki enambeni etholwe ngukombedi uJulu enqoba ukhetho lwe-council. So ukuthi basenze amalunga amabili akusatsho lutho ngenxa yesizathu sona lesi. Ngibona ngani lokhu yikuqala-ke ukuphaphama lokuvuka kwabantu bakobulawayo ukuthi ona kwesi sikhathi singaphongu uvota nje sivotela amabandla kodwa sivote sikhangela ukuthi umuntu esimfakayo uzayasimela na uzafeza isifiso zethu esifunakala ngabe ziyahanjiswa kumbe kungaba kusekhansini kumbe kungaba sephalamenti. Ucomrade Mdluli uzabatshengisa abantu ukubana nxa ukhansela uvela ezanupi usebenza njani ngoba siyabe simhlezi ipopo phela njengebandla simeka sure ukubana uyafeza izifiso ezabahlali abekhadibhayi khonani.
Lo-ke ngumnumzana Joseph Chuma, isiphathamandla sebandla leZANU PF, bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje, abazi ngokwenzakala kubandla le-MDC bathi ababili abancintisileyo bemelele libandla, unkosazana noMagugu Mloyi lomnumzana Colette Ndlovu, baxhaswe ngamacele asekela umkhokheli webandla leli umnumzana Nelson Chamisa, lelinye elisekela unobhala jikelele webandla umnumzana Douglas Muonzora, okutshengisa ukudabuka phakathi kwebandla. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Colette Ndlovu omunye wabancintise bemele ibandla le-MDC othi yena ziningi izizathu ezibangele ukuthi banqotshwe kulolu khetho.
Indlela okuphathwe ngayo abantu kusho ukuthi abeZANU-P F bebetshelwe i-information i-voters roll itshintshiwe abantu batshintshwe izindawo lapho abavotela khona so besikunqasi behamba besiya vota toli ibizo lakhe lingekho so abanye abantu bakhalalile vele abaningi ade amabizo abengekho kustation labantu befanele bavotele khona.
Sizwile inhlanganiso yezesni isithi bebetshelwa ukuthi bayivota kwenye indawo.
Ye khonokuyani ukuthi abanye indawo zakhona kade bezivalela zungo-4-5 kilometers umuntu ukuthi wekayevota khona ngali uyamenza ukuthi umuntu agcine sengasahambanga ukuyavota.
Kodwa lokhu kungabe kwenziwe lakulabo abavotela ibandla leZANU PF.
Ya, kodwa ke asingenza ke sibe leshuwa lokuthi bona ingxenye njengoba bebakhethayo kwesinye isikhathi bakhetha vele bekwazi ukuthi ngoba ama-structures e-MDC baye bewazi ukuthi abantu laba ngozibani amanamba abantu bayathatha ama-structures bagcine khona.
Kuyikuthi ibandla lakho belilelunga elilodwa elincintisayo. Ubona ingani abantu bebezabuya ngobuningi babo yini?
Ye, abantu bavele bazondiswa yi-confusion yeparty ukuthi khona kungaba la ma-candidates amabili abantu basebesithi khanye iparty idlala ngathi yikho kwenza abantu abaningi bakhalala bangayivoti ngoba nxa ukhangela thina sile about 35,000 voters abaregistered but nxa uvota abantu abaku-3,000 it-shows ukuthi abantu abaningi bakhalele.
Manje nxa la uvuma ukuthi kule confusion ebandleni kwenziweni kusasa kumbe ngabe lawe wayekela ukwancintisa umamlo yedwa?
Ya ngingasoze ngiyekele ngoba wayekhethwe yiparty yimi ukwakubalayekele ngumamlo yekuba nguye wayekuthiwe kastepe down halibani iparty yayingitshelile ukuthi ngistepe down ngangizalaleli iparty ngangizastepe down lokhu kube yisifundo kodwa bebezama ukunqabela ukuthi kungabe le two candidates ikuthi nje omunye umuntu uyabe sengasalaleli umthetho wephathi kodwa bebezama ukunqabela sibili.
Alo ke ngumnumzana Colette Ndlovu ongomunye wabancintise bemele ibandla le-MDC kukhetho lwekhansili olwenziwe kobulawayo izolo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Lokhu sikudaba lunye ingcwethi ecubungulayo zombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi uthi okungaba kubangele ukuthi bandla le-MDC linqotshwe yikukhethela abantu abazabamela.
Ngokubona kwami okokuqala ngibona ngathi silohlupho lokuthi leyi iparty i-opposition party yenkulu i-MDC Alliance ngibona ngathi iproblem enkulu yikuthi ile isile system yokuthi yayimpose ama-cards ebantwini yikho ungananzelela uhlubo lube laphana abantu bahambe bayavota ngabantu abalitshwana. Lokho kukhuluma izinto eziningi kusitsho ukuthi bavote babalitshwana isizathu esinye singaba khona esokuthi abantu engxenye ama-candidates abefildiwe abawathandi ngaba ngunumber one. Unumber two kungenzakala ukuthi bona abakade befakiwe futhi abe-MDC Alliance ngabantu engxenye aba-impozwa ebantwini ngokunjalo abantu ngobuningi babo labeyobhoyisini abanye abahamba bayavota kuyindlela yokutshengisela ukusolwa kwabo ukuthi kufanele bahlonitshwe. Okwesithathu njalo, engxenye kuyatshengisa ukuthi ubukhokheli be-MDC kobulawayo kungaba yi-district kusiya kubo province. Engxenye labo sofika esigabeni sokuthi sobusehluleka ukuxoxa abantu ngendlela yakhona. Abantu ngokunjalo abaselamqoqi. Njalo ngenza le ngxenye lanxa bekhona abaqoqayo ngalabana abantu angathi sebediniwe. Abantu abangathi bangama-dictators. Khona kwane kosokusenza ukuthi unanzelele ukuthi abantu nxa sokunjalo bazihlalele emakhaya babukele befuna ukuthi bona abathungamele babontola amandla ngubani. Uyikho ungananzelela layo iZANU-PF umehlukayo ukuthi iZANU-PF ilabantu bayo abahlale bemaintaine le numbers. Ungaze uyikhangela iminyaka eminyaka ivoti yabo ihlala ikhona phaa kushouthi bona i-membership yabo bayayi-retaina bayigcina injalo. Kodwa ngapha ku-opposition akuqedakali kuya phansi kuye phezulu. Then okokugcina vele yona i-MDC Alliance okwenza ifake abantu ukhetho ababili utshengisa ukuthi iphathi le ayizwisisani. Ngesiphathi le ilokuxokozela phakathi kwayo.
Ye, manje singathini nxa sikhangela elakusasa?
Sokusegcekeni ukuthi ibandla le-MDC Alliance likhanya ngathi seliluzile injongo yokuthi why labunjwa. Alisakhangeli ukuthi likhangelele ukuthi lingene linceda abantu lizama ukungena embusweni lingcisa abantu. Kukhanya ngathi abantu sebe-power hungry, omnye lo omnye sefuna ubasesikhundleni. So engxenye i-way forward sokuyikuthi phose i-MDC ama-structures abo kusuka phansi kumbe kusuka ku-ward kusiya ku-district kusiya ku-province awudilizwa abantu bonke laba. I-MDC iqalise kutsha and iqalise kuhle labantu abazazwisisa i-struggle. Abantu laba bakhona ngathi ngani ngabantu asebediniwe ngabantu asebefisa ukuthi basuthi izikhwama zabo basuthi izisu zabo abaselandaba labanye abantu.
Alo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi yecubungulayo zombusazo ebekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Kwamanje ke ngithedele emuva kancane ngilithiye ezandleni zikaMthembu ozithembayo uGibbs Dube.
Sengana masiko
wenziwe mandla
ngelo baba mkhulu
babelo
bola
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sikhangela ongenziwa khona ngale ke eManicaland lapho kube lezulu lesiphepho ucyclone Idai. Kukhanya kulabanye abathi kungangcono abantu bekhangele emadlozini. Ye lapha ke silo baba uRichard Ndebele oyingcwethi kwezamasiko esintu kanye lomnumzana David Mkhabenyana Ngwenya inyanga elodumo. Sizaqalisa namhlanje ngobaba uNdebele.
Nxa ngabe kuvuma abadala abakuliso sigaba bona labanothiwa kabafundanga bona abantu abangaxubhiwa amazinyo abaphila isintu sibiza kudala nxa bekhona bayakwazi ukuthi into leyi iwumhlola njalo ihlolani njalo kumele kwenziwe njani ngesintu kuphela kungazange kubanjwe into eziningi lezi ezesimanje. Uyabona into yakhona isihamba nje ideda ngoba uyakhumbula Dube ukuthi nangakithi ngapha ngimaNdebele nxa izulu lingananga okweminyaka emibili emithathu sokulesomiso siyaphuma siyenjelele kube iwozana zigide akudingi ithekhnoloji i-psychology yesintu eyemimoya engangenelani lento zesimanje.
Ye okumele-ke akuqalise khonokho babaNdebele ngubani?
Nilusizi Dube ngoba abantu okumele benze leyo nto sebabalekele emasontweni sebesesaba ukubamba izinto lezi ngoba ba besaba ukuthi bazodwa ngamaqaba kodwa bakhona abantu abamele yona linto okumele bayimele ngesintu ikakhulu abantu bakuleso sigaba lapho kwenzakele khona yona le into abantu kumele bayibambe sisibini.
Kuzaba khona mpela abakhuluma ngesiKristu bathi ha osokhulunywa ngubaba uNdebele sokubizwa amadlozi phakathi sokulokuloya phela abasoze betsho njalo.
Bangaze batsho njalo kufana Dube bangaze batsho njalo kodwa iqiniso liqiniswa liqede kuhlobo befuna bengafuni lokhu kufuna isintu kuphela bethanda bengathandi Dube weza bayafuna weza kabafuni weza bangangotshani weza bafike emayezini bangangezibhakabhaka lokhu kufuna isintu kuphela.
Kungabehlula esintwini lapha kuyahamba njani?
Akusoze kwehlule noma sikunjani Dube ngiyakubhejela mina kudla.
Ulethemba sibintu ngalolu.
Akusoze nxa kungazi esintu ngesintu akusoze kwehlule noma sokunjani. Kule ndlela kukhulunywa ngayo ungabona kusehlula ngesintu Dube kubanjwe ngabantu abangazile eso sintu.
Okwamanje uthi sizwe ke ukuthi uthini umnumzana David Mkhabanyana Ngwenya.
Ngazo kwehle ingozi engaka kuyadingakala ukuthi abakhokheli, angisitho abakhokheli ngisho ama-traditional leaders, bona ngokwabo babona ukuthi bakhupha umuntu loba abantu ngezigaba ngezigaba. Bayebika, ukubika babe siyabika elijene njelele ukuthi nanku osokwehlile, ukwenzela ukuthi umoya onje ukhuzeke uvaleke, ngoba kayikho enye indawo emasikweni ongabikwa khona ngaphandle kwenjelele, njalo ibikwe ngenhlonipho enkulu ezijenisa abantu ukuthi bahlonipha lokho okwenzakele, balandele imithetho yonke efunakalayo nxa umuntu esiyazika enjelele.
Singathi-ke okumele akuqalise konke lokho ngubani, babangwenye?
Angithi izinduna zikhona ngezigaba ngezigaba. Ingathutshe enye evelela khona lemashonaleni, ithutshe enye evelela legwembeni, labanye abaphakathi. Ngumlando wabo okufanele bakwenze lokho. Angithi babizwa kuthiwe ngama-traditional leaders. Ngama-traditional leaders awosibo, nanto soluqondane labo kathesi usibo. Yibo sokufanele ukuthi baphaphame, babona ukuthi okuyikho yikupho okungenziwa.
Ye, bangakhutha-ke khonokho-ke kuyakehle okunye yini, kuyahamba njani?
Angithi lapha kuyabe kusenzeka ukuthi lokuzayo loba nini kwazakala ukuthi abakhokheli bakhona abamasiko. Lokuzayo kuzavaleka, ayikho enye indlela yokukwenza lokho. Uminista omele ezamasiko nezinduna kaChaya Impembe, umlando wakhe ukuthi azive induna ezisempumalanga, entshonalanga, eningizimu, enyakatho bayekwenza usiko.
Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje. Ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge umnumzana David Mkhabanyana Ngwenya, inyanga elodumo. Ngibonge njalo umnumzana Richard Ndebele, ingcweti kwezamasiko esintu. Oliver Lisemoyeni ngenjabulo, ngumthembo Sithemba uKeeps Dube, lilale.
Siyabonga Keeps Dube. Njengoba kuyisonto nje ke singene ecaweni lo ntungameli inkomo.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, igama nguntungameli inkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga babankomo lababukeli labalaleli.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje-ke ngibuya lelizwi elitholakala encwadini kaDavida eyamahubo, isahluko samachumi amathathu lane, indima yechumi lesikamnyambili, lapho kufundeka khona kanje. UJehova useduze nabo abanenhliziyo eyaphukileyo, uyabasindisa abanomoya odabukileyo. UJehova useduze nabo abanenhliziyo eyaphukileyo, uyabasindisa abanomoya odabukileyo. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, leli lizwi ilizwi lenduduzo kulabo abalenhliziyo ezaphukileyo lomoya odabukileyo. Kodwa umbuzo uthi, kanti njengoba uJesu wathi weza emhlabeni wenzela ukuthi abantu bazophila impilo enhle njalo egcweleyo, laba-ke asebelenhliziyo ezaphukileyo lemoya edabukileyo ngabanjani? Yilabo abantu abangena phakathi kwenkinga, ukusa kwamalanga. Kulezi insuku kuleli elakithi, indaba esemlonyeni womuntu wonke yindaba yesiphepho lesi sokuthiwa ngu-Idaye, esibone senze umonakalo esingazange kisiwucabangelwe siwuphuphe. Abantu balahlekelwe zimpilo zabo, izindlu lemizi kwasidilizwa, amabholoho akhukhulwa, imigwaqo yabali kanga, amatshe agiqika ezintabeni, akusalanga lutho. Konke khona lokho yikho owephula inhliziyo zabantu babe lomoya odabukileyo. UNkulunkulu-ke wenza izinto zakhe ngesikhathi sakhe engacelanga emuntwini. Kodwa-ke lanxa kunjalo, kumele sizwisise amandla kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu la kulo sosimo esinjalo akutsho ukuthi akasekho. Kuyafana nje lanxa kumnyama khaca phandle impisi sidla umniniyo akutsho ukuthi inkanyezi kazikho ngale kwamayele. Siyakhohlwe nxa sekumnyama sithi inkanyezi lenyanga akusekho, kodwa iqiniso ukuthi amayezi lawo angedlula inkanyezi sizazibona ukuthi vele zihlala zikhona. UNkulunkulu unjalo, ukuthi lanxa sihamba esigodini sethu yokufa uNkulunkulu ulakha izikhathi zonke. Kodwa-ke mina-ke ngithanda ukuthi ngingini bazalwana abathandekayo, yebo siyababona ocyclone Idai zonke iziphepho esizizwayo, kodwa bakhona abanye abantu abaphila emhlabeni abaphendule bafana necyclone Xaxa, babe icyclone yokusa kwamalanga, abantu abephula imoya yabanye ngokwenza izinto ezingajabulisi abanye abantu. UNkulunkulu uthi nanxa kunjalo ngikhona lezo ziphepho ezikhanda layo labo abazikhandayo, mina ngikhona ngizakulisindisa, ngiseduzane lami. UJobe wangena phakathi kobunzima obumangalisayo kodwa uNkulunkulu kazange amthiwe. UJesu uqobo lwakhe walingwa kodwa kazange ehlukane lo Nkulunkulu. Lathi nxa singena ebunzimeni ingabe umbe siphepho oyitayi lokunye kunjalo ingozi emgwaqweni, kholwa leli lizwi ngobana uNkulunkulu uyabasindisa abantu bakhe lanxa sekunzima okungakanani.
Akuyiphethe mfundisi.
Thixo olungileyo Jehova, ninimandla wonke, wena somandla wasemandleni, usiphephise kuzo zonke iziphepho lezi ezidalwa imvelo lakulezo ezidalwa ngabantu ngabomu. Ngenqabela-ke kushabalala kwabantu bakho bopha amanxeba enhliziyo zabantu bonke, cela amandla ozobona phakathi. Amen.
Amen mfundisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Siyabonga.
Ngizibongela ke lami lapho uNkulunkulu asenzele kahle sonke.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Lamhlanje kwezemidlalo, iqembu leChapungu liqhubeke likhokhela kungalane imiklomelo ePSL kulandela impumela yemidlalo yalamhlanje. Kesikhangele ukuthi ziphume njani emidlalweni yalamhlanje. Harare City 0, FC Platinum 2, Black Rhinos 1, Highlanders 1, Dynamos 2, Chicken Inn 3, ZPC Kariba 1, Chapungu 5, Bulawayo Chiefs 0, Caps United 2, Manika Diamonds 0, Triangle 2, Ngezi Platinum 1, Wange 2, Le Yata 0, Le Rentals 0.
Direct from Washington, the voice of America.
Okwamanje ke sengilichiya lo Mike Hobe.
Yikudibana kuhlelo labasakhulayo. Ngingu Mike Hobe. Kuleviki siyenze zomculo. Namhla siyajayiva ngesingizi bathi put on your dancing shoes. Qhokani isichathulo zenyu zokujayiva. Ayeye. Silo umculo ngisakhulayo uMJ Sings. Kodwa singakahambi kuye wathi ngilishaye ngamafishane ngale ngoma yakhe engiyithandayo, ngishaye ngaphakathi le ngoma. Hu, nangu MJ Sings uthi dali wami
ngifumene uthando tala ngikufuna love you wami funa love you wami sengifumene uthando tala ngikufuna love you wami funa love.
Nangu MJ Sings wathetha isixhosa uthi sengifumene uthando dala ngikufuna love wami ubesemathandweni lo. Asizweni ukuthi besikhiphani lapha MJ Sings. Ngiyakwamukela kuhlelo lwabatsha bafo. Unjani?
Ngiyabonga, ngiyabonga. Ubona mina wami.
Hayi, mfoka baba, mfoka baba, ngile ngoma ingishaya ngaphakathi. Yo yo yo, yachisa.
Ngikhinda nami. Ngikhinda sizizo.
Mm. So, dali wami, dali wami, dali wami. Awusitshele ngamafishane ngale ngoma.
Udali wami ngamrekhoda lo Messi Cubic. Omunye nje wamaproducer odumileyo lapho kobulawayo laseZimbabwe. So besestudio nje sisebenza lelo langa besizirekodela ama-advert. Nxa sirekoda i-advert sibe sishaya i-keyboard waphuma into enganimnandi. Nayo ndoda ingoma le saqala ukuyirekoda, ma zirekoda njalo kwase kwaphuma nje yonke into yathi yahlangana lelo langa.
Mhm. So mnumzana, ngiyazi vele ukuthi ukhishe okuthiwa ngesingizi i-EP noma extended play, kodwa ngesinto sithi i-album idlalade yona engaphansi okwesihloko sithi Soul and Mind. Tshela phela uZulu okunenge mayelana ngale album.
So uSoul and Mind ilengoma ezintathu, into ebengifuna ukuyenzela abalandeli ngoba bekuyindlela yami yokubabonga ngokungixhasa lokuba nami esikhathini sonke lesi ngoba sengileminyaka more than 10 ku-industry yona le yomculo, and abalandeli bebengisupporta, bengisiza ngendlela ezihlukeneyo. So ngabona kuyindlela yokuthi ngibabonge. Ngisasebenza i-album ngisalipheka lapha, but ngabona kungenthi banike inzisa yokubuyayo.
Mhm. Nangu MJ Sings uyasho ukuthi i-album iyeza, kodwa umthakazo omuhle. Nansi ingoma ikudlala deleli elika MJ Sings uthi sithandwa ngizobuya.
Sithandwa ngizobuya. Darling ngizobuya. Ngeke ngikulahle. Ngeke ngikukhohlwe. Darling ngizobuya. Sithandwa ngizobuya. What you love me countless.
Uhlelo lwabatsha lilo Mike Hove, namhla kuhlelo silomhlabeleli ongisakhulayo uMJ Sings. MJ awusitshele mnumzana, kudlala deleli ubufisa ukuthi uZulu afunde izinto ezinjani? Ngibona ukukhuluma ngezothando.
Udlala deleli bengizama ukuchasisa kahle ukuthi uthando lihlukene, uthando lunjengesihlahla lulengatshe ezihlukeneyo. So thola estorini yesinye ngisethandweni olu-distant. So ngizama ukuyoexplaina izitori zothando ngendlela ezihlukeneyo.
Mhm. Isikhathi before yiswe sesidliwe ngumangoyi. Kodwa gqiba uhlelo utshela abalaleli ukuthi nxa befisa ukuthenga idlalade lakho libiza malini, njalo kumele bayephi?
Idlalade likhona kuma-online stores, actually ngibathi ngama-iTunes ukhona, then ngama-CD akhona for $5. Abathanda ze-WhatsApp labo khona siyabasiza njalo, i-$3 kubo-WhatsApp. Inamba yethu 0775593575.
Nangu MJ Sings. Kodwa singakagqiba uhlelo wathi silalele inye ingoma yakhe uthi Phakade.
Can you be my girl? Cause I love to be your man. Can you be my girl? Cause I love to be your man. Cause you made my mind go.
Nangu MJ Sings uyabuza uthi can you be my girl. MJ, thank you so much ngokungena kuhlelo bafo. Ngiyabonga ngokungena kuhlelo lwabatsha.
Bona mina Mike, bona mina.
Mthwakazi omuhle, sesifikile emaphethelweni ohlelo namhla, kodwa sihlangana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection. Abafisa ukuxoxa ngami ngikhona ku-Twitter, njalo ku-Instagram @BigMike3. Ngiyabonga abangilandelayo. Isikhathi du olivalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hove, Zulu kandaba.
Bye-bye. Can you be my girl? Cause I love to be your man.
I see abonga Big Mike.
Yesilungisise ke kwezemidlalo laphana ke iwange 2 yada 0 iHerentals 0 tel 1 0 silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje igama Chris Gande.